ukugula izijeziso ukuze zikhishwe vele umumo welizwe upha uhlambulule ngibona ngathi okwakhathesi kusekhathana ngoba ungazinandelele konke okukhulunywa uhulumende kapresident Mnangagwa akukabi neqiniso akutshengisi ukuthi uhulumende lo ulesifiso sokuthi aguqule avule umumo wombuso abantu bakhululeke abantu balokhe bejeziswa abanye bayabotshwa ukutshengisela kuyaliswa akutshengiseli i-corruption yakhona vele abantu abahambelane lohulumende abangani bakhe bathola izimali eziningi hathi angiboni ukuthi ngibona ngathi mina ummeli we-Britain uqinisile ukuthi awukatshengiseli isikele sombuso ufuna ukuthi asiguqule azinike amandla ayedlula kamgabe hhayi hayi sisakhathele kakhulu
elebhilitane njengoba selaphuma kumanyano we-European Union singabona yini liphuma lezalo izijeziso lizethesa amalunga ezanupf njengelizwe elizimeleyo
into yokuthi nxa vele ilizwe elizimele engebhilitane kakhethu singathi bengenza izinto ezihambelana ne-foreign policy yabo kodwa kabakaphumi phela kucontinent ye-european so bona bazabe belokhu besenza izi ezihambelanayo ezihambelana la ababusayo e-europe kodwa balelungelo lokuthi bona bazenzele into eqondane labo angibona ngathi kuzaba njalo bazakwenza into eqondane le-foreign policy yabo bengalandeleli kakhulu okukhulunywa yi-European Union.
Ngakolunye uhlangothi uhulumende kababa uMnangagwa uyazivikela uthi amalungelo usewahlonipha sokuthiyene lokhwana okwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe kanti njalo uthi kulotshintsho oluningi alulethayo kwezombusazwe abantu sebekhululekile benza konke abakufunayo
into ekhona ukuthi ihulumende wethu into zokukhuluma kuphela bayakwazi ukukhuluma kodwa ungazifike phansi okwenziwayo ku-ground amalungelo abantu akhangelwa ngendlela amaqembu aphikisayo aphatha ngayo nxa belokhu besaliswa khona lobu ungazingena esitradweni abantu bayasicula bayatshelwa ngamapholisa akukatshengiseli yona imithetho yakhona ayiphalabana labophosa lebakuthiwa ayaguqula kulokhu kufana khathesi imisakazo vele akula msakazo ozimele wedu wodwa konke ngokwahulumende ngibona ngathi funa engqondweni zabo amaphupho abo baphupha njengabantu abagugcula emthetho kodwa okungaphansi oku-afektha thina akwaguquli yithi esikhuluma labantu be-Britain ayisiwo ababatshelayo.